Lam le lan tuan tui, lam le lan tuan tui, lam le lan che shui,
lam le lan ampa wa po renguna.
Kwenze mapandleni lam sanje, iza kamizi esansi emandebeleni, sikhala ngokuthi izulu elinengi, libuyele mikhuhlane etshiyeneyo, esiqede izifuyo zazo, ikakhulu inkomo. Zithi kazenelisi ukuthenga imithi yokuhlaba kumbe ukunathisa izifuyo lezi ngoba idula kakhulu. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Umnumzana Vusankalo isakhamuzi eGungwe Gwanda South uthi bakhathazekile ngezifuyo zabo.
Sibona izifuyo ezifana lamadonki ngani ziyasurvivor, kodwa hayi inkomo nje abantu bathwele nzima. Asazi kumbe abaningi bathi ukuhluma lokhu, kodwa ikuthi kuyabe kumele uma ungabiza laba abancedayo ama-vetinary bathi khona kufuneka inkomo zihlatshwe ngoba ezinye ziyavuvuka inyawo, zibonakala ngokuvuvuka, ezinye ziyavuvuka lapha ngaphansi thaphe umphimbo lo.
Uthi ukudula kwemithi okwelapha inkomo kudala ukuthi kube nzima kuzakhamizi ukuthi zithengele imithi ukuze laphisa lapho zigula.
Kodwa inkinga esihlangana layo ileyo ukuthi ayimithi yakhona ayisathengeki. Ma uthi uyethenga ngale bafuna i-US dollar, ekubeni thina ngapha imali ezitholakalayo ngama-RTGS. So hey, hayi abantu bathwele nzima inkomo kakhulu. Imikhuhlane yonke leyo bathi kuyabe kumele ukuthi isihlatshwe, and ma usithi uyabuza hayi price yakhona hayi nge-US dollar lakhona.
Umnumzana Dennis Moore eyisakhamuzi ka-Ward 5 eNyandeni eGwanda North uthi labo babhekane lo dubo olufanayo.
Kuhlala usihlupha kakhulu lapha eNyandeni i-food rot le-lumpkin. Hayi inkomo sibe zihlaseleke kakhulu kakhulu i-food rot le-lumpkin. Angazi ukuthi abantu bangancedakala kanjani. Hayi ngoba inkomo eziningi ziyakhula, hayi imikhaza lemikhaza ibhanzima inkomo. Khathesi ngalesikhathi inkomo kumele zidide, but hayi ibhagogo embona yikho ukukhozela imikhuhlane le especially i-food rot le. Babuya nje bezositshela ukuthi hayi vikelani thengani imithi lithi lithi. Sikhuhlala ukuthi abantu asifanani, abanye bakwanisa ukuthola abazithengile, abanye siyehluleka ngabantu abasebenzi.
Umnumzana Finish Ncube wamatobo uthi abafuyi benkomo kumele behlale bezilungiselele.
Kufanele ma ungumlimi umfuyi unanzelele ukuthi uyazama imithi yonke yokuvikela izifuyo. Ma uvele ulelihlo elikhangela kabanzi phambilini uyabona ukuthi kuyatsho ukuthi kuzaba kubi, imikhuhlane izaba khona, izibawu zizaba ziningi. Kufanele silungiselele ukuthi sibone ukuthi siyadinga amavasini wonke okuhlaba mkhono le anthrax.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukansila kaward 13 eGaranyemba ude esigabeni sakhe sebehlanganisa imali bathenga imithi bebaningi. Umqondisi ogatsha olunakekela izifuyo olwe-vetinary umnumzana Joshua Nika uthi lanxa zikhona inkomo ezihlaselwe yimikhuhlane ugatsha lwakhe luzimisele ukulwisana lale mikhuhlane ngoba lile dibhu eleneleyo. Nake nekwafa inkomo ezedlula inkulungwane eziyi-10 12,503 ngenxa yemikhuhlane ejwala yimikhaza. Izakhamizi zikhuthaza ukuthi zingadli inyama yenkomo ezifeleyo. Nginele umsakazo we-Studio 7 ngisemagrawundini eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.